Hayi, impendulo evele kumphathi intambo vele ayisoze ifeya futhi ngoba ngabantu engingathi kumbeni bakhavela indaba yabo. Njengokuthi elizweni kunjizinto ziyenzakala kule evidence kulama-peaks but bayabesa la kunjalo layenza njalo. Ubuziwe ukuthi yi-government policy yini ukuthi amasotha lamapholisa ayahambe etha abantu ebalandela ezindlini zabo abantu bezihlalele kungayisikho ukuthi engxenye yilabana ababekuprotest sebelanda labantu abadala abazihlaleleyo. Konke khonokho vele kazayeke phendula umbuzo kodwa uphendule okwala esithi avela kunanto enjalo akunabufakazi. Nxa kuyukuthi kukhona sizainvestigator sizakubona.
Khonokho ukuthi kuza investigator khona kulisuthisa.
Hayi, vela kusuthisana ngathi bazathi bazainvestigator nini besala izinto ezenzakale ebuthanye besithi ngezika-2016. Vela zange bedingisise instead bona bebe-accuse thini ukuthi vela sifuna ukuzwalutho yini elaliyenza konke khona lokho yini FDC elaliyenza khonokho.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-P F wona atheni ngalolu daba?
No, ephalamende kulento okuthiwa yi-whipping system. Njengoba kade bele caucus engene ekuseni yaze yaphuma emini namhlobo ubona nje ukuthi abantu laba babawithile. Ukuthi into le kumele ukuthi noma uminista wabekhulumane kumele bephonge ukuthi amatafula bethaya izandla. Ayisikho ububona nje ukuthi noma bekwenza abanye ayisikho abakufuna ukukwenza lokhu. Kathi ngenxa yokuthi uyakwazi umthetho wephalamenti injani ungahamba genesiyo phathi yathoma ingqosi wabantu babesesaba khonokho. Yikho abakwenzileyo sibili.